nganothi sitshayele ihlombe ababalisi kanye nabafundi abathe baphumelela kakuhle kanjalo njalo baqhubeka phambili bekhuphukisa izinga lezemfundo lisiya phambili. Kodwa okusekuseleke ukuthi singaze sazitshaya izifuba, sigide, sijabule sithi thina sizabantwana abaphasileyo ngoba sinakho ukuthi singconoze wona lama zathu siwabonileyo. Ngiyafanisela ke lapha ukuthi umntwana othole u-E, umntwana othole u-A, bonke babhasile kodwa babhase ngobuntshantshu obehlukile. Ngaleyo ndlela-ke ufuze sibathukise bonke basondele emtshantshini okulokho. Lokhu kuyadingakala nokuthi-ke nxa sihlolisisa ngezabafundi singakhangeli ngezobuchopho kuphela, sikhangele futhi sisiya phambili ukuthi laba bafundi nxa singabakhangela ngenkwemihla namihla hathi ngokobuchopho mhlawelanga nezamulesini kodwa uke vele senza njani la kukhangelo lokuhamba kumenza futhi izinga likhuphuke elezemfundo.
Lingakhutshulwa njani leli zinga njengokukhuluma kwakho? Bengakhitshwa njani abafundi abapasa ngo-E besuswe lapho befakwe labo phezulu ngale kubo-A kubo-B?
Yebo, kambe owokuqala ukuthi sibaphe ababalisi abomqotho, ababalisi abafundileyo abaqeqetshele bobalisi esiyethi phecelezi ngama-professional teachers abayibo okuthiwa ngumbalisi olobuchopho bobubalisi, hhayi abafaniselayo kumbe abadinga umsebenzi ukuthi bazochasha kuphela. Ngaleyo ndlela-ke siyabe siqalisa ukuthi sinanzelele lokho. Okwesibili, kumele siguqule nendlela esihlola ngayo abafundi bethu ngoba nakho phela abafundi sibahlola kwamahola amabili kuphela, 2 hours. I-2 hours leyana ibe sisiba yiyo eguqula impilo yakhe ibuye imfake kulelo banga izinga lesikhuluma ngalo lika-E. Kanti-ke nxa sibe singakhangela ukuthi uvele yena eqalisa engena esikolweni ngo-January kusuyabamba u-December, imihloliso obeyibamba njani singayihlanganisa kuhle, singathola ukuthi kwesinye isikhathi lumntwana ubhale ephakathi kobunzima obukhulu, mhlawumbe ehlukuluzekile, mhlawumbe njalo isikolo sikhathazekile singazange kube khona okunye kwana leyo ukuthi kube zibafundi bephambili. Lokho kungaguqula lelo zinga lezemfundo.